Soko izika disenda baku VOA Ndebele.
Alivuka njani zilugani laba wala mgele msakazo eni we studio 7 wala sita nmfrazibu 2 mfufu 2020 mkris dande enda veni zetu la mflanje uka chaloze mpila gase luviga uguba kula bandu waba lichume la mbili haba tola gale vele tuwane le coronavirus elizweni ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039
bage sokudingakala ukuthi labo babe responsible nafu abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamaski
abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukuthisa amahofisi ebandla leMDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla leMDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edalele parliamente ngeleMDCT okulokhu kuqhubekela phambili.
Axotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale iNational Council?
Lanxa eleSouth Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo, izizalwane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ukuchapha ingceleni weBike Bridge.
Kungakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Zempila kahle lubika ukuba kulabantu abalichumi lambili abatholakale belegcikwane le coronavirus ngemva kokuhlolwa kwaba inkulungwane eyodwa 1039. Lokhu sokukhuphule inani labalegcikwane leli elizweni layafika kunkulungwane eziyisikhombisa lamakhulu ayithoba minembili 7850. Akula ngitsho lo yedwa obhubhileyo ebulawa ileli gcikwane izolo, okutsho ukuthi asebebulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Lokhu bengamakhulu amabili alamachumi amabili lasithoba minembili 228. Sixoxele sakhamuzi sakobulawayo umnumzana Edwin Dlovu othi lanxa uhulumende eseyekethi seziqondiso zokwenqabela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus, uZulu kumele aqhubeke elandela izicebiso zabomtholampilo ukuze igcikwane leli lingaqhamuki njalo elizweni.
Kodwa ke bekuqondile ukuthi ke kwehliswe phela kwenzela ukuthi abantu babuyele emsebenzini ngoba abantwana beZimbabwe abaningi bayasebenza. Yikho ke kuyadingakala ukuthi babuyele emgwaqweni ke bayasebenza ngoba abaningi baphila ngokuthengisa. Sokuqakathekile ke ukuthi uhulumende avule khona lokho. Kodwa ke sokudingakala ke ukuthi labo babe responsible enough abantu baqhubeke beziphatha kahle begqoka ke amamaski besenelisa njalo ukuthi bangasondelani eduze labanye abantu, besenelisa njalo ukusebenzisa ke lama-sanitizer, kube lendlela ukuthi umkhuhlane lowo bawuvikele, hathi ke ukuthi ke basuke bayekethise ngoba uhulumende sethe abantu abaningi ababuyele emsebenzini. Kuqakathekile ke ukuthi balivikele ke leli gcikwane ngokuqhubeka belandela izinqumo lemithetho efakiweyo yokuvikela ukuthi lingamemetheki leli gcikwane le-COVID-19.
Ngokubona kwakho ubona ungani uhulumende wathatha inyathelo elifaneleyo yini kumbe ubemele aqale ame kancane?
Nxa sikhangele amazwe amaningi kuhlanganisela ke labomakhelwane bethu ke iSouth Africa lapha sijayele ukuthi ke sikope khona abakwenzayo, sebeyikethekele ke imithetho yokuthi ke abantu ke babuyele emsebenzini, abantu bahambe emavinkilini, abantu bahambe ezinkonzweni, abantu ke bahambe ezimfeni, kuvulwe ke lamabhoda. Ukhanya bayekethisile sibili lathi ngokunjalo ngibona ingani bekuqondile ukuthi kuyekethiswe. Kodwa ke sokuqakathekile ukuthi abantu baqhubeke beziphatha besazi ukuthi umkhuhlane lo ukhona, besazi kuba namkhuhlane lo kawelapheki, besazi kuba namkhuhlane lo we-COVID-19 uyingozi njalo. Kubazi bambe abantu baziphathe kahle, baqhubeke belandela ke imithetho emayelana lokuvikela ke kumemeke kutheka ke kwalo umkhuhlane. Kodwa ke ukuthi abantu babuyele emsebenzini qondile, ngoba abantwana abaningi abeZimbabwe bangabantu abazisebenzayo abangaqhatshwanga. Yikho ke bangahlala ke ezindlini, kutsho ukuthi izimuli ziyafa ngendlala kulanto ehambayo. Yikho ke hayi mbona bekuqakathekileke ukuthi kuyekethiswe abantu babuyele emsebenzini, lezikolo ngokufanayo zivulwe. Lanxa nje sibona zivulwa ke ababalisi bengekho ezikolo, abantwana besiba bodwa njalo. Kodwa ke hayi, kuqakathekile ke ukuthi kuyekethiswe ke abantu babuyele basebenze.
Umnumzana Edwin Lovu isakhamuzi sakoBulawayo ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhona le koBulawayo. Abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukutshisa amahofisi ebandla le-MDC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Omela isigaba seHighfield edale lePhalamende umnumzana Happy Motsitsiba oMDC Alliance utshele iStudio 7 ukuthi umlilo lo ulumathiswe phandle kwentuba yamahofisi ngabantu abathele ipetulo baklwebha umentshisi. Kodwa intsha yebandla le-MDC esihlala emahofisini la yaphanga yabhula lomlilo yawucitsha ungakalumathi isakhiwo. UChitsiba uthi amapholisa azisiwe. Kunjalo nje ibandla le-MDC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo edale lePhalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubeka kulandela ukukhutshwa kwabanye njalo abalithumi izolo kuleli dale ngesikhathi abatsha bamacele omabili besithi kumanyanwe. Abatsha laba bathi kufanele kuqutshwe umhlangano weCongress wokukhetha umkhokheli oqotho kulabo ababekhona kungakehlukanwa ngomnyaka ka-2014 njengalokhu okwanqunywa ngumthethwandaba weSupreme Court. Ezinye iziphathamandla ze-MDC Alliance ezixotshwe edale lePhalamende izolo zibalisa umsekeli kamongameli unkosazana Lynette Karenyi Kore, umeli weBinga North edale lePhalamende umnumzana Prince Dubeko Sibanda, kanye lonkosazana Dorcas Sibanda omela iBulawayo. Okuningi ngalolu daba sikuzweni kungxoxo usithandekile Mhlanga weStudio 7 ayiqhube lomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafa.
Iyouth eseHarvest House namhlanje ithi yona ifuna ukuthi kubanjwane kuye phambili kulandele khonoko kwabhalwa yini iSupreme Court yokuthi abantu bonke abelizikhundla ku-MDC ngo-2014 balemvumo yokuhlangana bakhulumisane kwenzakale ukuthi kuze kube be-extraordinary Congress. Ngokubona mhlophe ukuthi abantu sebemhlanzile, yena kasafuni sediliza ngamandla. Namhlanje amanye ama-MP ang-10 aqotshiwe. Aqotshwa njani khona umthetho ukuthi kufanele ukuthi kuqale kuhlale i-National Council? I-National Council leyo efuna ukuhlala yiyona le ka-2014, hayi le ebunjwe ngukhuphe khathesi, ngobe kakhuphe vele ayila quorum. Uma kuthiwa kuza kwenziwa i-Congress nge-2014 structures, ukhuphe kasoze kwenze yedwa ngobe kala quorum abantu bake bathathu. Lakhathesi National Council yakhona elandela ukhuphe bathathu, ngumonzora, ngukomichi lomjori. Uma sebebhidlize phela i-MDC Alliance besithi yangena kabi kuma-election ka-2018, kutshengisa ukuthi ama-election wonke ka-2018 kakhansilwe kubuyelwe emuva. Thina sadlula ku-nomination court.
Ukukhombani okwe-nomination court njalo inyathelo lele lithethwe ngabanye benu lingabe lisitsho ukuthi aliseyi kubambana futhi yini? njengalokho okufuna ngenye inja yamacele omabili.
Inomination court is equivalent to the high court. Kuza kuzala nkomoni uma abantu abayilethwa yi MDC alliance sebeqotshwa sebephiwa ukhuphe lomondzora mahlabi zulu ingqobe ikini sizavothela na abantu ababhidliza amaparty enu sizavothela na abantu abasebenza lezano khathesi I corruption igcwele eZimbabwe kulendlala akula mali akula msebenzi akula sibhedlela akula manzi ngitshe yarare nje la kobulawayo kodwa ke abantu bathi hayi akula crisis senza siyaphambili yimhlolo yiyo I crisis ephindwa ifezwe umondzura lokhuphe ukusixotshela ama members of parliament akhethwa yini mahlabi zulu siyabonga isale yimi Felix Magalama fasibanda ijazel ndizayo
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafa umsekeli wesikhulumeli sebandla leMDC Alliance ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo asenelisanga ukukhuluma leziphathamandla zebandla leMDC T ngalolu daba Nga ele South Africa belithe imingcele yalo izavulwa kusukela izolo izivalane zeZimbabwe ezisebenza kulelo lizwe ebezihlose ukubuyela ekhaya izolo zalelwe ucapha emngceleni weBike Bridge ngabe immigration besithi imingcele evuliweyo ngesemagcekeni awendizamchina kuphela hathi le esetshenziswa ngabahamba ngezimoto lokhu kubikwa kugcunule amakhulu abantu akade esemngceleni lo besithi umongameli Cyril Ramaphosa kazange awuchasise njalo kumbiko awethule kunsukwana isanda kwedlula uRamaphosa wazisa ukuthi njengoba umkhuhlane weCOVID-19 usunganeno imingcele yelizwe lakhe izavulwa kusukela izolo ukuze abantu bavunyelwe ukuphuma lokungena kulelo lizwe eZimbabwe lona lazise ngolwesithathu ukuthi imingcele yalo esivuliwe ngesemagcekeni endizamchina kuphela untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yabantu abazisebenzayo abathenga impahla ikakhulu kwele South Africa bethengisa elizweni iBulawayo Vendors and Traders Association umnumzana Alec Ndlovu othi imingcele kumele ivulwe ukuze benelise ukuziphilisa
sizananzelela ukuthi thina njengamaZimbabweans esiphila ngokuzisebenza impahla eziningi esizithengisa lapha siyazithenga nge-cross border trading i-lockdown ibisiphilise abantu ngendlela enzima kumangalisayo kungakhulumekiyo ngakho ke sithi iZimbabwe layo kumele ivule ukwenzela ukuthi imingcele yonke ivuleke sikwanise ukungena siyathenga esikuswela ukungatholakaliyo ngapha
yebo lithi imingcele kayivulwe kodwa kukhona yini elingakukhuthaza njengenhlanganiso okumele kwenziwe ukuze umkhuhlane lo ungamemetheki kalula
iZimbabwe layo nxa ivula siyakhuthaza ke ukuthi iqhubekele phambili iphakamisa kakhulu amacebo wonke ukuthi sivikele leli gcikwane ikakhulu khona oko besivele sikwenza nje ama temperature checks ugqoka ama masks kanye lama sanitizing processes siyaqalathekisa ukuthi lokho kuqhubeke kusenziwa lanxa amabhodi evula kwenzela ukuthi igcikwane leli nxa lisiba khona ngumbele memethekiswa ngolalo sikwanisa ukuthi silibandezele phansi lingaqheli liye khathana bese ngingezelela ke kankomo ukuthi ukutholakala kwe-COVID-19 clearance certificate le ekhulunywayo siyiloyisa kakhulu njengabaphila ngokusebenza ukuthi kayibekwe intengo yakhona ibe ngeza kweneliswa ngabantu abaningi sizwe lapha zokukhulunywa ngama-charges afika kubo $60 i-$60 imali eningi kakhulu engeneliswa ngabantu abaningi i-$60 dollars singayikhangela uzathola ukuthi phose ingumholo wenyanga ezimbili zomuntu osebenza ngoba ngithi wona ama 77 ingumholo wenyanga ezimbili kungakho ke sithi hayi siloyisa ukuthi bakithi uhulumende akacaba ngekuhlakhangela intengo zonezi ezokuthi abantu nxa besiya kwenza i-COVID-19 testing intengo zakhona zibe ngezizakweneliswa ngabantu abaningi.
Umnumzana Alec Ndlovu ngwenhlanganiso yabaphila ngokuthengisa ezitaladeni eyobulawayo Vendors and Traders Association ubexoxa icingweni leStudio 7 ekobulawayo. Le iStudio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Manje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu be-internet elesite lithi amasotsha adubule abulala izakhamizi zejambezi eChisuma ezimbili zafa. Leli phephandaba lithi uMorgan Sibanda loDumisani Mpofu bebenatha utshwala izitolo zeChisuma ngolwesithathu. Kwathutsha amasotsha amabili kwaqhamuka inkulumo lezakhamizi kwalwiwa amasotsha akhalisa imbhobho abulala ababili laba. Iphephandaba le-Daily News lethule uluhlu lwamalanga ezikolo esezizavulwa zivalwe ngawo. Leli phephandaba lithi uhulumende uthi izikolo zizavalwa mhlazi ku-18 December zivulwe mhlazi ku-4 January. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisekuthumele yona nge-WhatsApp.
Salbonani maphesa Studio 7 mina Ezekiel Ncube from Mathebo district and I'm quite amazed that several people are still without direction. Abantu bayathi uThokozani Khuphe umuntu omele ahlonitshwe bona ababoni yini ukuthi iZimbabwe vele ayisuya omama ayilalele omama ungathi bona wengalalele omama ususithi umama akhokhele njani. Asithatheni ilizwe leli sinikele umuntu osimbona ukuthi yindoda ayifuna ukuthi isikhokhele yalilo lwazi loku ukuthi umuntu ethi uchamisa wajaha izinto uchamisa came from youth wayebone espiyehedi izinto ebonakale etshisa waze wabanje njengoba eyisosona lesi sima kusosona. He has got the right wasuka la NDC phansi. Lo umama lo kaye kwakha umuzi aziza ahlale phansi labantu bakhe hathi usimoshele isikhathi.
Ebo Studio 7 siyabonga umsebenzi nomuhle kangaka lathi singathaba uma sizizwa siphuma emsakazweni sikhuluma phela singabi silalelwa asilalela abanye lathi sizwakale lathi likele isikhiphe nje lathi sizwakale amatisha bakithi okwamatisha kubuhlungu and okwamatisha kubuhlungu kosi yami ngoba okwenzakala ematitsheni khathesi abantu bayagada bayagada abagada ngemali abagadi ngayo ibhondi yeni amabhasi angala ahamba sefuna ama-youth asefuna ama-rand so yena utitsha alithatha ngaphi i-youth alithatha ngaphi i-rand khona lapho umntana akhe la ayefuna ukuthi embhadalele i-school fees eyayithatha ngaphi imali yokubhadalela i-school fees njengoba i-school fees zakhona zikhuphuke kangaka hayi shuwa sicacela ukubana ngayi ihulumende yethu i-government yethu uyabona sibili ukubana utitsha ngumuntu onjani ngoba laye kuzele ekube kusenesi stage laye ngutitsha lobani lobani ngutitsha wamenza wabanjalo shuwa nxa khathesi abantwana bezabhala ngo-December kodwa abantwana kukhanya abafundi lutho khathesi yebo ye kungakhalela ukuthi izikolo zivukile akula matitsha ezikoleni amatitsha kawakho and kawakho abantwana babuya deli engafundanga lokho kuzusa usizi okuthi ungaze kuthiwa kuvulwa izikolo kodwa izikolo zakhona zivulwe amatisha kawakho uncedo lwakhona luyiluphi kungcono kuvalwe phela ezelungise udaba lwakhe lamatisha ezezebanika imali abayifunayo ngoba lokho kunzima qiniso lisho abantwana baye bevuka esebhasi yathenga sithenga nzima kuyadura konke bebevuka bedlalisa ama-uniform behamba besiya ezikolweni engani bangaze bebe le-corona naleyo kodwa akula lutho akula ncedo umntwana ulanzi kuyadlala uyaphuma ehambe utisha kakho isikolo asifika kuloyedi kuphela kuyabe kusani kodwa sikholisa ukuthiwa ezikolo izikolo zivule zivulwe ngathi ungalama teacher haya siyacela bakithi uhulumende la esinakanele njengabazali andesinakanele njengabazali bakithi la ama teacher abazali laba labantwana kabanakanele lapho njengabazali baba bakhiphe abanye bafunda ngezinkomo akhiphe izinkomo bebafundisa namhlanje bahola imali engathengiwe nimbuzi hawu seluzwelo nje sesawu
salibonani basakazi nabathandi bestudio 7 lolo khuluma ngogift sonduku basakazi zikhona into ezimbili lapho ezingamphathi kahle sibonile ijaji lelo thiwa umakonese likhiphisa inqumo lichitha izaphu lebhethi likazulu kade befake udaba lokuthi uNangagwa ake akakhe eme ukugebha abantu ababulalayo ethi uzabangcwaba ngoba ma uzathi khona ufuna ukuyangcwaba abantu bakithi emandebeleni engafuni ukuthi thina sibe yi-part of that njalo exolise lalabo abantu abayenza ububi bebotshwe nethi uzabangcwaba emzini yabo uzahamba labo khonale kibo emashoneni so umnangaga akazama ukuthi ehloniphe abantu njalo simzwile lalo minister of state and security esithi yena yeso kula maqembu e-MDC alliance angenisa izikhali ongokungemthetho afuna ukumba phansi umbuso siyawazi amanye amaqhinga ezalo thi ngesikhathi sebefuna ukubulala amandebela ngithi bathi zaphu ifuna ukumba phansi uhulumeni izaphi lezikhali kanti izikhali zezwano uyayizifihle emaplazini ezaphu so siyayazi futhi ngifuna ukubuza laphana kumadoda la amapoyisa lamasosha futhi kanti njengoba uhulumeni wenu nalo elimthandayo wathi uzalenzela amashopu lama-borisen shop angaphi lawo mashopu ake livuke emaqandeni madoda lizasebenzela ukudla livuka liphethe imbhobho lamathenisi aliwagqokayo amajambo asedabukile mbese sithi laphana kubothisha labonesidabodoktor libambeni kanjalo madoda libambeni kanjalo libhikishe lize lithole iholo eliright angithi uma ikhuphula iholo ucabangela amasosha lamapoyisa so ngisho ukuthi liyibambe kanjalo futhi nje lingafuni ibhondi lifuni i-US dollar 650 US dollar imali eliyidizevayo bobodoktor labothisha babhayi
sanibonani basakazi bakastudio 7 labalandeli bonke nje abalaleli bakastudio 7 endaweni zonke lapho elikhona ngithanda nje ukuphawula kancane lapha ngequla lika Ramaphosa ngibona ngani uRamaphosa akulanto angayenza entheni lapha eZimbabwe ngoba ngibona ngani laba bantu kule nkampani zabo eziningi lapha eZimbabwe njalo yikho abakwani ngeke bakhalele ama ukusukuluzwa kwabantu kodwa bakhalela ama sanctions ngoba ngamadlelo lapha eZimbabwe inkampani zabo ziyalimala so laba bantu abakhangelelanga lutho lutheni ngabantu beZimbabwe bazikhangelele nje imigodi yabo lapha lamakampani yikho endaweni yokuthi bakhale ngabantu bakhalela abantu bazwakale nje sebekhala ngama-sanctions hayi akula nje into etheni abangayenza abantu be-South Africa ngiyabonga
salibonani Studio 7 mina nguJabulani ngoBulawayo ngiyabonga kakhulu izindaba ezimnandi kangaka elisinikeza zona ezenzakala eZimbabwe kodwa futhatha leli thuba elokubonga ama-youth MTC lokhu abakwenzileyo ngoba lokho abakwenzayo uMakhuphe Nelson angeke safa saphumelela kuleli lizwe ngoba yibo esibakhangelileyo ukuthi bengasususela esilwane kodwa bona futhi sebesilwa so selibonga linamayuthi ukuthi lihlanganise laba bantu hlanganisanini laba bantu ukwenzela leli lizwe mhlawumbe likhuphe lesi silwane siyalibonga thank you thina okuthendayo
lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu lisithumele nge-WhatsApp kunombolo zethu ezithi +1 202 465 0318 sikhangele ezivela kwele Melika igciwane le-coronavirus liqhubeka lisidla ubhedu kwele Melika lapho selibulele abantu abedlula inkulungwane ezingamakhulu amabili 205,000 lahlasela abantu abedlula izigidi eziyisikhombisa 7 million. Lanxa amanye amazwe esehlisa imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gcikwane, kwele Melika lokhu kusenziwa ngamahlandla kwamanye amadolobho kuvula kuphinde kuvalwe. leli gcikwane selindikimba yokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka wonalo. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika, umnumzana Mandla Mkhwananzi.
Nxa sikhangele inhamba ezikahulumende, hayi inhamba lezi kahulumende ngana lo mkhuhlane wecorona, kukhanya kawuyi phansi, khanya lokhu siya phambili. Ikakhulu emadolobheni lawo okuthiwa ama-inner cities, lapho kulabantu abaningi abaminyene khona, mhlawumbe kulabantu abansundu, lama-minorities, abantu abangahlali, abagada amabhasi, benza nje izinto zonke bendawonye. Yeah, abantu abaphila leyo mpilo. So awubuyeli phansi. Kodwa kusobala ukuthi njengoba futhi sokusiza ukhetho, ukhetho lolo futhi luphinde lungane luzabe lusahlulelayo ngelindaba yecorona. Ngoba abaningi bakholwa ukuthi lindaba yenziwa ngama-Democrats ukuthi awise agenqule lo mnumzane uTrump esikhundleni. So kunzima ukuthi ngithi ngapha kithi engikhona lapha e-Indiana kuphansi, hayi kuphezulu. Ilokhu thatha sibili abantu.
Bathi bona kungaba le jekiseni engavimba ukuthi umuntu abanjwe yi-coronavirus umnyaka ungakapheli. Kodwa abanye bathi ingaze ibe khona bazesaba ukuyisebenzisa ngoba umongameli Trump ungani uyachuchisa ukuthi ibe khona ngesiphangiphangi. Uthini wena ngalokho?
Ya, kulobunzima lapha endabeni yokuthi ozaqala isiziba ngubani. Ngoba kuyafanele kube lo mqali wesiziba ukuthi sibone ukuthi isiziba lesi esiyivaccine sitshona kungakanani. Njalo sile ngwenya na. Ukuthi kuyasiwa kumbe kunjani, ngoba lento kayikabi into ecacileyo ukuthi izabe isazanywa. Izabe lokhu into esazanywayo ke engakabi le mpumela eyaziwayo ecacileyo. So ke ngiyabona abantu bonke bayanqineka ukuthi kungabi yimi engizaqala. Angithi yabona, yikho laba abantu bejwayele ukuthi bayaqalisa lezi zinto emazweni anjengase-Africa ukwenzela ukuthi bangaze ba bona kwabakhathaza kwaba engathi kungaze kwaba le ma-casualties kibo. So bajwayele ukuthi bayetesta le emazweni anjengakithi kubo Africa le abangalandaba lokuthi abantu bazakufa mbe baza kanjani. Kodwa bona impilo yabo bayayiqakathekisa, impilo yabo kabafuni ukuthi bayifake engozini kalula kangako.
Umnumzana Mandla Mkhwananzi, isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 esedolobheni le-Ohio.
Ungasondela uzathathwa yivirus
Ngakagqibi uhlelo lwethulwa lamhlanje ngesikhangele inhloko zendaba ebezikhokhela. Abantu abangaziwayo balumathise umlilo befuna ukutshisa amahofisi ebandla le-MTC iRichard Morgan Tsvangirai House eHarare izolo ebusuku. Ibandla le-MTC Alliance lithi liyakhathazeka ngokuxotshwa kwamalunga alo ePhalamende ngele-MDCT okulokhu kuqhubekela phambili. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.